Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani izilukan daba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla zibufono wabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, i-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho e-ZEC ithi phakathi kwenani labantu abahlole amabizo abo kuluhlu lwabavoti abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasikhombisa 27,788 abathola kule mininingwane yabo engaqondanga okokuthi bebengasoze bavunyelwe ukuvota nxa bebengalungisisanga amagama abo.
I-voter registration kayivalwa vele. Noma ungabe usemazweni ubuye eZimbabwe namuhla, uyahamba kuze ku-office kuphela ufike ubhale ukuvota akuvalwa noma kulamaya ama process science wayo ufana lokho voter inspection.
Izakhamizi zakobulawayo zithi inkampani ebadalisa ukupaka imoda kuleli dolobho kumele imise umsebenzi ngoba isibangele ukungahlaliseki kwezakhamizi esezibhadala amaqubaquba emali yokupaka ngenyanga.
Ziyakhala izakhamizi zithi yebo ye edolobheni kuyabetha umoya sibili izimoto kazikho, kodwa ke uhlupho olusuka lube khona, izinhlupho ezisuka zibe khona yilezi, ongazami ukuhamba ngemoda uyabuya isikhwama sakho sesibe.
Inhlanganiso emela intatheli zindaba iYoung Journalists Association isisole ukubotshwa kwentatheli zindaba zephephandaba leNewsday izolo zitheteswa icala lokwephula umthetho wokuveza imfihlo weData Protection Act.
Yazi okuhlupha ngokhulumende ukuthi odokotela asiveke size sakulomthetho othi umuntu engaba elatshwa odokotela bayabona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ebona ngokuqutshwa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ithi phakathi kwenani labantu abahlole amabizo abo ebhukwini loluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasikhombisa 27,788 bathola kule mininingwane yabo engaqondanga okutsho ukuthi bebengasoze bavunyelwe ukuvota bengalusingisisanga amagama abo. Kodwa abahlole lolugwalo kusalungiselelwa uhlelo lwe-delimitation exercise bedlula amachumi amahlanu ekhulwini i-50% kunani lababhalisela ukuvota. Okutsho ukuthi ingxenye yababhalisela ukuvota i-50% ingazithola isenkingeni yokungavunyelwa ukuvota ngoba ingahlolanga lolu luhlu ukuveza ukuthi imininingwane yabo yalotshwa kuhle. Ukucubungula lolu daba, uSthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Nkosikhona DVD, isikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi bavote eye-Ekhaya Vote 2023. Yena othi iningi lahlola lolu gwalo kubo makhale khukhwini.
Ayinani leli alife ngokubona kwethu life, kodwa esikunanzelele ukuthi abantu abaningi basebenzise ama mobile phones abo ukuverify information yabo le voters roll. Abalutshwane kakhulu less than 1 million basebenzise ukuya kuma physical verification yale yathi khona kuma polling stations ade sethe apho yizek. Lokhu kutshengisela ukuthi khona kungayisikho ukuthi bekule le platform le phone bekuzaba lenani elilutshwane kakhulu ekukhangeleni ku inspecting voters roll. 2.9 million ngabantu abaningi kakhulu, kodwa esizibuza khona njengenhlanganiso ukuthi khona ingabe kuvotwa online, ingabe kujuta iningi labantu liyavota, kodwa lokho ukuthi umuntu uyasuka eku physically inspect or physically cast the vote ikwesina ze yakho ukuthi kungabe kuyilapha okulohluphe khona kakhulu. Lonke sizazama kuba khuthaza abantu abantu ukuthi sincedisane nini ukuthi sibhalise nini ukuvota. Kodwa sikunanzelela ukuthi inkinga ekhona ukuthi ama voter registration centers akhona kathesi akuma districts la kuma provincial offices awezeki. Okungasondawo ukuthi ungaphonga uvuke ekseni ezindaweni eziningi ukuthi susiya khona. Sokuyi cost yokuthi umuntu agade ibhasi, agade umchova, agijime ebhalise ukuvota. Ukuvota khona kuqakathekile kodwa besikhangelela ukuthi ingabe bekungaba lenye iblitz yokuthi sikhankase njalo ukutsha izekhi besebantwini abantu bekwanisa ukubhalisa ukuvota.
Kodwa abantu bayakwazi yini ukuthi bengaqhubeka bebhalisela ukuvota lanxa kungela blitz leyo? Kukanti liyakhulumisana yini kathesi lenhlanganiso yezek njalo liyasuthiseka ngendlela eqhuba ngayo uhlelo lolo?
Njengenhlanganiso sihlezi sikhuthaza langesikhathi se-blitz lapho izekhona ebantwini besiwakhuthaza abantu ukuthi nxa ungakwanisanga ukubhalisa kathesi sungabhalisa any other. I-voter registration kayivalwa vele noma ungabe usemazweni ubuye eZimbabwe namuhla uyahamba kuzekho office kuphela ufika ubhalisa ukuvota akuvalwa. Noma kulamanye ama-process ayenziwayo okufana lakubo-voter inspection le delimitation lezayo kodwa ukubhalisa ukuvota vele kakuvalwa. So abantu nxa ulapho okhona ufinyelele lapho okuduzele ezeki office kumbe uthe usuke enkayi egwelutsheni wabuye enkayi seta ugijima usuye ngena ezeki office ekhona lapho eduze lawo ubhalisa ukuvota akumiwa ukubhalisa ukuvota. Noma adungekho elizweni ngesikhathi seblitz ubuyile kathesi uyafika ubhalisa ukuvota kumazeki offices. So kuqakathekile khonkhanga ukuthi abantu bakuzwise. Njalo emfundisweni yethu vele besikhuthaza njalo nje ukuthi ubhalisa ukuvota akakumiwa. Nxa ungathena 18 years namuhla hamba ubhalisa ukuvota uzathola ithuba lokukhetha ibukhokheli ongabe ubufuna esigabeni ewadini e-constituency yakho landlani. Kungakhathalekile ukuthi izekhi ilamanye ama-stages ewayenzayo afana nalabo inspection bona laba afana nalabo delimitation.
Lo-ke ngumnumzana Nkosikhona DVD isikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi bavote eyekhaya Vote 2023 ubexoxa esigcingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Izakhamizi zakoBulawayo zithi inkampani ebhadalisa ukupaka imota kuleli dolobho kumele imiswe umsebenzi ngoba isibangele kungahlaliseki kwezakhamizi esezibhadala amaqubaquba emali ukupaka ngenyanga. Inkampani yakwele South Africa ethiwa 10D3 International ibikwa ibe lenzuzo edlula inkulungwane zamadola emelika angamachumi amane US$40,000 ngenyanga ezinhlanu ezisanda kwedlula ngenxa yokubhaka izimoto. Abanye bathi linkampani ayisuswe kuvunyelwe enye ezabhadalisa imali elingeneyo. Lokhu ngokunye ukwethulwe izakhamizi emhlanganweni owenzwe lentathele izindaba kuviki edluleyo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe okunengi abakwethulayo.
Ziyakhala izakhamizi zithi yebo ye edolobheni kuyabetha umoya sibili izimoto kazikho kodwa ke uhlupho olusuka lube khona izinhlupho ezisuka zibe khona yilezi. Ongazami ukuhamba ngemota uyabuyisa amasako sesibethu moya ngenxa yokuthi iCity Park i23 iCity Parking system yabo kayila zakuthi itikiti lelo ngelesikhathi esinganani. Ungafika upake 10 minutes uyachi dollar, ungasuka futhi epaka 5 minutes lapho pake khona sokumele uchi dollar. Ungakho ke bayathi ziyathi zakhamiza ukuthi le indlela okwenzakala ngayo zenza ukuthi abantu besabe lokungena ngezimoto edolobheni. Njalo oso abamabhizimusi bayathi ukuthi ama customer abamaningi awasafinyeleli kuma business abo ngenxa yokuthi abanye sebedonda ukuhamba ngezinyawo ngoba sokume uqhumi idolobho lonke sisuka lapho siya lapha siya lapha ngoba ungathi uhamba ngemota sokumele ukuthi lapho ufike khona wama phambi kwebhizinisi ethile sokumele uchiye imali. So abantu badikeka kusebenze ngaleyo ndlela. Njalo bayakhala ngalabo abafana abagqoka njengabebutho abayibo abahamba beklempa izimota leziyana. Khanya ke abaphatheki kuhle, izakhamizi aziphatheki kuhle, abantu labana ngendlela abaziphatha ngayo sebengabantu abalamandla esabekayo sebengogoliyathi bakoBulawayo. Izakhamizi eziningi ziyakhala ngoba sezisiba forced ukuthi zihambe ngenyawo.
Kukhona yini okukhulunyiweyo ngamastand izidanda zokwakha sizwa kuthiwa kulabanye abakhala khala ngendaba yentengo yezidende
ziyakhala izakhamizi ezabo phumula zabo magwegwe bomhlangeni la kwezinye indawo ezathola izidanda izidanda lezi kukhanya bathe bezithenga izimdola le US dollar bekuyi 1 is 1 abaningi babethenga ama 7,000 6,000 kodwa ke kuthe kusifika ku 2019 sokuthiwa izimdola le US dollar ngakusalingani labo kwasokuthiwa imali yabo isiluzi ivalo so yikho kabakhala ngakuthi bona bebhadala izidanda lezi babhadala baqeda abanye bathengisa izinkomo bezama ukuthi labo bathole indawo yokuhlala kodwa kathe sokuthiwa bathope up ngama 6,000 US dollars so ziyakhala kizakhamizi zithi ngenxa yalokho sezisizwa imbe sezizibona sezithenga izidanda lezo kabili ngoba bathenga bona imali yabo iseselevalo ngaleso sikhathi kungani sokumele bathope up kakhulu kade bekhala kakhulu ngabe phumula south lesuwa
sizwa kuthiwa izakhamizi zikhulume ngodubo lwengcekeza edolobheni
izakhamizi ziyathi ukuthi ubulawayo esidikidikini ngasahlanzekanga njalo amasuwa besingathi izitishi zengcekeza zikhanya zidubuka imihla lamalanga khonkhana sokusenza ukuthi i-environment ingahlanzeki ngoba zigeleza njalo nje kube lemnuko njalo nje ngakho ke izakhamizi ikwathi zikhala ngakho lokho ukuthi kakulungisiswe ukuze labo baphile kwi-environment ehlanzekileyo sasesithinta ke ngendaba yegetsi electricity ukuthi sokuyisivuka mpunzane ukuthi imihla yamalanga ugetsi yahamba nje kungela timetable ukuthi kathi kumele ihambe nini ukuze abantu balungiselele khonkhana izakhamizi zikhale ngakho ukuthi kuyazi limaza kakhulu ngoba bagcina bengasakwazi ukuthi baplane njani kube sokusibake le ndaba ye continuous assessment learning area isingathi ikhala iyona leyo ndaba inganto abazali lanxa bayathi ukuthi into enhle sibili ngoba iyancedisa ukuthi abantwana ekucabangeni lapha bathuthukise ukucabanga kwakho kodwa kwakusuka kubahluphe linani lama assignment lama task lawo bese ngathi ngamakhala lawo ngoba lisuka libe ninengi kakhulu okubangela ukuthi nxa umntwana eprimary ngwenza 9 subjects ngwenza 8 subjects ngwenza 10 subjects kokele secondary agcine selomsebenzi omnengi kakhulu forest nxa umntwana esesecondary imbulu yenza 9-11 subjects ugcina sebhale 55 amakhala ugcina seconcentrate kakhulu ukukhala akhohlwe ngalokho kumele akwenze lawo amanye amacomponent ale waiting engazanti iphezulu so-ke izakhamizi bezikhala ngakho lapha le mbuzo ebuzwayo abanye bayathi ukuthi umntwana eseprimary uzafica ukuthi imbuzo aseyibuzwa singazanthiwa ngumuntu obhale i-thesis ye-PhD
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association Inhlanganiso emela intatheli izindaba eYoung Journalist Association isisole ukubotshwa kwentatheli izindaba zephephandaba leNewsday izolo zisetheswa icala lokwephula umthetho wokuveza imfihlo oyedata protection act iNewsday ithi ababotshiweyo laba ngumhleli wayo uWisdom Mdzungairi uDesmond Chingarande kanye legqweta lenkampani uTatenda Chikohora amapholisa athi abathathu laba badinda udaba lwamanga olwalumayelana ngokudoniselana kwabaphethe amathuna eGlen Forest Memorial Park igqweta labo umnumzana Jeremiah Bhamu utshelela umsakazo ukuthi abathathu laba baphange bakhululwa uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli weYoung Journalist Association uLeo Pulled Munende.
Umthetho ofaka engozini kakhulu yile abayithi code i-Criminal Codification Reform Act. Lo mthetho usetshenziswa endaweni ezijeneni. Bayawunesikhiwa ngithi bayawu-interpreta ngendlela abayabe befuna ngawo. Bayakwanisa ukuthi wena ukuma kwakho lapha sokuphambanise umphakathi sesokubopha uyintatheli izindaba usebenza. Wakwazi ukuthi kumbe indaba owayibhala izulu isibangele abayithi ngesikhiwa yi-alert and despondence anything umthetho onjengokhodi ususetshenziswe yonke indawo yiwo esingathi khathesi ususihlupha ngasihlutshwa ngabo-IPA i-IPA yangani yalungiswa kodwa asisuthisekanga ngayo kodwa yangani yakhitshwa kodwa khathesi umthetho lo owekhodi yiwo osusetshenziswa ngurhulumende wethu ukuhlukumeza intatheli zindaba abamela amalungelo abanye abamela amalungelo ezombusazwe njengalokhu esikubonayo
Yebo lithi imithetho le mibi kodwa uhulumende nxa ezivikela uthi kumele kube le mithetho elawula ukusebenza kwenu njengentatheli izindaba ngoba kungaba ngumhlambe kazelusile kungasuke kube ile nkinga enkulu elizweni
yazi okuhlupha ngohulumende ukuthi odokotela asizeke size kuthiwa kulomthetho othi umuntu engafa elatshwa odokotela bayavuthwa asizeke sizokuthiwa amagqwetha nxa emele umuntu engangena ejele engelalapho ayabe engelacala khona wazavuthwa kodwa nxa kuyindaba yentatheli izindaba wonke umuntu okuhulumende labanye abaphandle abayenze ezombusazwe bonke babona ingani bayakwazi ukuthi intatheli izindaba kufuze zibe zisebenza kanjani yithi esahamba esikolo yithi esikwaziyo ukuthi kufuze sisebenza njani yithi okufuze sibe sihlala phansi njengentatheli izindaba sithi hhayi omunye wethu engaphambanisa sizamenza kanje njengalokhu esikubona kusenzwa ngodokotela kwabanye babo njengalokhu esikubona kusenzwa yi-Law Society of Zimbabwe kwabanye babo ababengamagqwetha thina sithi sifuna ethiwa yi-self-regulation sifuna ukuthi nxa omunye wethu engaphambanisa sibe le mthetho yethu eyokugweba lowo muntu lokubeka indlela angalungisa ngayo izinto abe phambanise ngazo njengabanye njengabodokotela njengamaloya why kufuze kube yithi sodwa esenzwa njalo ngurhulumente yikho okuhluphayo yikho sithina sifuna i-self-regulation ngeviki elizayo siyabe sikomnye umhlangano lomphathi intambo we-information nabanye bakhe sikhuluma ngomthetho ozayo kumbe abafuna ukuwuletha we-media practitioners bill why umthetho lo ufuna ukuletha abayithi co-regulation uhulumente yabe kwelinye ingxenye thina sikwelinye ingxenye sinyedana ukwenza ukulungisa i-industry yethu esingakufuniyo yikuthi uhulumende ebesitshiwo ukuthi ungenza so siyakubopha ungenza so siyakwenza so
uLeopold Munende ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Young Journalists Association sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi
lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi isikhumbuzo sowaye ngumqondisi wemidlalo yokuzilibazisa uConte Mhlanga siza kwenziwa kusasa eBulawayo Amphitheater phambilini kokungcwatshwa kwakhe eLubane ngomgqibelo. Umqondisi wogatsha lwezemidlalo ole-National Arts Council umnumzana Nicholas Moyo utshelele liphephandaba ukuthi bekumele lumbuthano wenzelwe e-Amakhosi Theatre kodwa kwabonakala ukuthi lindawo iza kuba ncinyane ngalokho uzenzelwa e-Amphitheatre. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi intengo yamafutha ezimota iqhubeka isehla ukungabangela ukuthi intengo yokudla lempahla ezitolo yehle. Leli phephandaba lithi intengo yamafutha la yehlile njalo izolo osokwenza ilitha linye lepetulo libe i-$1.60. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani basakazi bakaStudio 7 kundala zonke zelizwe siyaphila siyabonga umsebenzi esiphathela wona siyamangala mina abantu bezihlupha besithi bona amavoti njani akuncedi lutho kambe emhlabeni sima uzelwe ngowesifazana kukhona okungapheliyo yini noma uyenzani kumbe uyenzani akukhona okungapheliyo kuwe yini uzibuze lona umbuzo zakubona ukuthi akukho so lona lo mbuzo okhona oyohlukuluza abantu sokubuhlungu ebantwini yikho lapho osuzagcina khona yonke into ibuhlungu mase siyaphila khumbulana amazwi baba umuntu umgangu wathi sezaphuma ngathi bawukhabanga ukuphupha ukuthi indumba ukhohlwa ngaleli lizulu ngalimuzi ngathi ivuki yakho uyaphuma ngikho lokho kwenzakala empilweni akukho phezu kankulunkulu yabo ngibingelela lonke sathanele sabongani ngithi linjali khona ya pho ngilani ngikhokhona
ndivuka njani mzulu kandaba mthokazi omuhle kwistudio seven lapho indaba engingayo lapha ngathemba mliso lapha engumzwe kuseni esithi yena uzakhuluma-ke mtambama-ke ngendaba kasuzan mtami lo wadlengulwayo ngupresidenti lo esithi yena uyala ukuthi hhayi akulanto enjalo hhayi indaba ikhona baba mliso lobo ungaze ukhuluma uthini usuzan mtami ukhuluma kuhle kuhle ukuthi wena lenza ingane kuhle kuhle kuloku uvumelana kodwa ngemuva khonokho kwakuvele kwaqala kwenzakala ukuthi yena wadlengulwa ngupresidenti ele minyaka engu-15 njalo esikolo into enjalo madoda lingakuyivikela ngoba vele iyenza ukuthi ilizwe liphambanisile ubuye kuye wena mthwakazi wena wena mthwakazi wena ye into iyenza esibili hayi i-tribalism yakho lapha hhayi uyifaka kakhulu kakhulu and uyayixotsha abantu wedwa khangela ujamisa akhulumi loba ngokuthi mndebele kumbe mshona hhayi ikhuluma ngezimbabwe wena lokhu bhizi uphethe hhayi uyasiyangisa mani zama ukuthi uchiyane le nto yakho leyo kuyehlukanisa abantu leyo ungauzenza into yakufuna ilize liqunye khulunywa lizwe ukuthi liqutshiyane lokuninginingi lokhu bakithi liyasiyangisa thina sithi hhayi asikhithi mengigoshamisa ngoba nguye laphana esimkhangelele laphana ukuthi hhayi angaba phambili ngokuhamba kwesikhathi izinto zizilungele nyabona
studio seven injani basakaza abahle hhayi siyabonga siyazizwa indaba engithi kubafowethu laba basebhotswana legoli ababelokho besithi thina sihambe siyovota esisekhaya phethi sihambe siyovota bona bekhuluma besebhotswana akubo south africa kathi bona indaba engabuyi bezovota bona indaba engabuyi bezovota babuye bona bezovota ikonto besitshela thina ekhaya ukuthi siyovota la thina kwakuvota lokho hhayi asisakungendo siyavotela bani kula muntu omunye siyakwanisa ukumvotela thina lapho komthwakaza kusela izaphula ngikhona yaginywa izanu ngeke size siyivotele sesizama imthwakazi sesizama imthwakazi ye sesizama ukugxila kiwo bese-ke sibona ukuthi imthwakazi wena izasishiya lakho kokuvota sivotela abantu besitshoneni hhayi hhayi amashabi hhayi sesidiniwe ngakho vela kusincedi ngalutho akusizi ngalutho futhi njalo soze kwafa kwasisiza ngalutho lokho ukuthi bathi siyevota sesikhanselile lokho hhayi asikugqugquzeli thina athe sesizama imthwakazi sike sibone ababuye bona babuye sizoncedisana sikhulumeni siyevota konto besitshele ukuthi siyevota 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 bona behleze e-south africa lakubobhotswana bethi siyevota sivotele bani kekho umuntu esimbonayo esingamvotela thina ngiyabonga ngiyabonga studio seven
yebo sakubona sakubona studio seven sakubona studio seven lapho sakubona salibonani lonke mandebela amahle manje lalelanini lapho abazali bami bonke labantwana labazukulu konke i-ZANU PF vele ayinathuba ayinatshansi okwamanje nje lokhuyana abakwenza kuthiwangela hayi angeke sikuvumele kokuqala one thina lapha masifika laphana masivele siyavota sika sivota nje sitshale sazi ukuthi ma siwinile akula mavota azophuma after 3 months akula marizalti azophuma after 3 months ngaleyo ndlela kuzofuneka nje sizimele sigijime singena endleleni sigcwala imigwaqo yonke indawo lapho-ke sebe sesifuna ukubonisa la masotsha khona la ukuthi bona baphethe imibhobho noma yini sizobakhomba ukuthi bona ngeke baseze lutho angithi manje bona sebeqalisile ukusibonisa ukuthi bayasethusela kodwa-ke phela ukusethusela kwabo ngeke kusize ngalutho ngoba ma sesivotile sebe sifuna ivoti lethu liphumelele studio seven ngifuna uhlale wazi ukuthi if uwina lapho okhethweni umfana iwina lapho abantu bahlale bered ukuthi vele siyangena endleleni futhi asesabi siyangena endleleni and siyalwa ma ngabe kuyaliwa kuyaliwa sizowina futhi ma ngabe kuyaliwa kuliwe sizothatha ngenkani-ke ma sokuthathwa ngenkani kodwa kuyukuthi siyabe sinjani uvotiwe kwawinwa abantu bahlale beyazi indaba enjalo
njani ngapho kwistudio seven njani kwistudio seven hhayi mengikhulumayo uprince ophuma engigwalase kasisamo khona ngalevele ekuthina umabhalabhala hhayi nabaibenicele ukuthi nabe lowo mdala loyakezize ukuthi ukhuluma ngani lo abathi ngugawule lo ezanophile fulo hhayi bengicele sihlonipha abantu sibili okuzwayo kakhulu lathi sihloniphe sibili ngoba ambona ukuthi into engakhulunywa umuntu olengqondo sike sigqandeke futhi yini esithile ukuthi yena kulokuthule elizweni ambona ukuthi uyakwazi kumbe njengoba vele abantu bezane bona bejayele ukuhlala behlukumeza abantu nabona kuwuthula kwakho kwaba kuthiwe kuhlale bebulala abantu hlale abantu hlalele evalwini njengenyamazana ngenxa yabogawuli labobhudi bakho mina ngabo
siyabonga balaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu nge-WhatsApp kwinombolo zethu ezithi +1 202 0800 465 0318. Ukwezimelika eChina liqhubeke lisethula amazwi aqatha kulandela ukuya eTaiwan okwenziwe ngusomlomo wedalele the house olemelika unkosikazi Nancy Pelosi. Ukufuthelana kwele China lelemelika kubikwa sokufike kusibanga esikude. EleChina lisole umongameli Joe Biden lisithi wehlulekile ukumisa uhambo luka Pelosi. Lokhu kwenzakala impi yakwele Ukraine leRussia iqhubekela phambili. EleRussia lisehluleka ukuhluthuna amanye amadolobho lapho kubikwa kulokulwa okwesabekayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Tifa wajabhi Bhangodube.
Ilizwe leRussia liphezulu kwepressure enkulu kakhulu eyokuthi nxa lingathi lilizwe elesatshwa ngomhlaba wonke jikelele kodwa libe selikhulelwa lilizwe elincane elifana leUkraine, kungabe lihlazo elikhulu kakhulu. Ingakho iRussia iyagaya zonke indlela zokuthi ingenza njani ukuthi inqobe iUkraine. Ingakho benza ngakho konke okusemandleni ngoba bayazi ukuthi nxa kungenzeka ukuthi banqotshwe iUkraine kuza ukuthi sebetshengisele iweakness yabo kumhlaba wonke jikelele. Ingakho libona ukuthi kuba lendlela eziningi abayilwisa ngayo impi leyo ukuthi banqobe iUkraine, njalo sebekhuluma ngodaba lokuthi babona ngathi akube le regime change, kukhitshwe umnumzana uZelensky laphana weUkraine okwenzela ukuthi nxa engakhitshwa babona ngathi impi leyi isingaphela ngoba babe sebeza faka eyabi puppet oyabe ezalalela umnumzana uPutin kuko konke akudingayo, kuko konke abe kuhlongoza ukuthi kube lobudlelwano obuhle phakathi kweUkraine leRussia.
Ake sikhangele impi yeRussia leUkraine. Ikhanya impile isidonse isikhathi, ubona ngani izaqhubeka inje yini, kumbe sizabona eleRussia likhulela ele Ukraine?
Kuvamile ukuthi ngaso sonke isikhathi enxa kusiba lezimbo ezifana lazana lezi, kuba khona abantu abangahambisani lakho lokho okwenzakalayo. Okufana lamaye amasosha asibona ukuthi bebekhona abanye amasosha kade bethunyelwa laphana ukuthi abahambe bayokulwa, kodwa kade befika ngale badizethe bachiye noma bahambe baqhubekele phambili bazihambele baye kwamanye amazwe bachiye izikhali bengalwi. Kodwa-ke ukuthi uPutin usasele ndlela eyokuthi abe nokuthandwa elizweni lakhe, ngibona ingathi basamkhonzile uPutin ngoba ulimi lwakhe aluhlabelayo lulimi lweSoviet Union. Ulimi lwakhe aluhlabelayo lulimi lokuthi nxa abantu bengabambananga usho ukuthi bazadilize iRussia, iRussia izahlaselwa ngamanye amazwe amaningi kakhulu okuzabhidlize ilizwe leRussia. Ingakho abanye abantu abaningi imbali yeRussia bayayazi kusuka ngesikhathi seSoviet Union ukuthi nxa kungaze kufike leso sikhathi sokusho ukuthi iRussia isingabe lilizwe elingadubeka kakhulu, elingaluza i-economy, elingadilizelwa izinto elingadilizelwa izinto zaleziningi kakhulu, nxa bengavumela isitha singene. Ingakho sesike sakubona ukuthi okutshengisela sobala ukuthi abantu basamkhonzile uPutin. Bakhona abanye ama-pilots abake basuka bathi behamba befanele behambe bekulwa bayenelisa ukuthi babe nendlela zokucommunicate lamaye ama-spy ase-Ukraine, ama-spy ase-Ukraine la ebathembisa izimali ezifika kubo $2 million ukuthi ababuye besuke ngathi bayohlasela, kodwa bafike ngale bayehlalisa izindizamtshina zabo elizweni lase-Ukraine. Kodwa-ke ngokwenza njalo ama-pilot lawa ahamba athola yonke information enaleyana bayenza sengathi bayalandela izinto lezi ezikhulunywa ngohulumende wase-Ukraine ukubahuga ukuthi ababuye. Kodwa-ke ekugcineni sibone begcina bengasakwenzi khonkwala, begcine sebephenduka beletha yonke information enaleyana bezoyinikeza uhulumende waseRussia, okutshengisela sobala ukuthi basamlalela njalo labantu. Nxa sibona abantu abaningi balokhu kukhuluma nje bakhuluma ukuthi bona bayamsekela umnumzana uPutin ngendlela ayenza ngayo izinto, njalo le ngendlela ukuthi badefenda i-sovereignty yabo.
Umnumzana Tifa wajabhi Bhangodube ngolandela ezombusazwe welemelika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ikhomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho eZEC ithi phakathi kwenani labantu abahlole amabizo abo kuluhlu lwabavoti abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasikhombisa 27,788 bathole imininingwane yabo ingaqondanga. Izakhamizi zakobulawo zithi inkampani ebhadalisa ukupaka imota kuleli dolobho kumele ismiswe umsebenzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.